sihlalele evalweni ngesizathu sokuthi siyakwazi ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe lezihlala eSouth Africa ziyahamba kwele China ziyadinga impahla ezibuya zizozithengisa, ziyahamba emazweni ase-Asia lapho ebambe khona, njalo ziyahamba emazweni ase-Europe lapho okuleke egcikwane lele coronavirus. So yikho-ke sesihlalele evalweni ukuthi lingabuya futhi lingene kakhulu ngapha e-South Africa, bese kuba nomthelelo eZimbabwe ngoba ngithe ngigcina ukukhangela namuhla kungani kunabantu abathathu okuthiwa sebelalo lelo gcikwane. Ubaba lo owayebuye e-Italy lonkosikazi bahlala eDurban. Labantu abaningi izabantu zaseZimbabwe eseDurban, abanye futhi babehamba besiyazivakatshela laphana olwandle.
Kulabo abaya kwele Zimbabwe sizwa ukuthi beyahlolwa emngceleni laphana eBeitbridge ukwenzela ukuthi oficakala elo supho uyasiwa endaweni ezifaneleyo. Ubona ingani lokhu kungenqabela yini ukumemetheka?
Imizamo yonke siyayikhuthaza ukuthi ibe khona, kodwa-ke asikabi nabo abantu abasuka ngapha e-South Africa bese Zimbabwe okungathiwa kuyethusa ukuthi bengaba lalelo igcikwane. Ingathi abantu abahamba kakhulu e-border ye-Beitbridge. Abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababasema-airport, ngoba nxa umuntu evela e-Europe kumbe evela e-Asia esehla o-OR Tambo International kumbe sehla e-Robert Mugabe International, yikho sibesabela khona ukuthi igcikwane lingaba khona. Kodwa imizamo yonke enziwa ngohulumeni ukuthi kube le ndlela okukhanyelwa ngakhona ukuthi abantu abangenayo elizweni loba bengena ngeboda eBeitbridge loba yiphi iboda, labantu futhi abasuka abaphumayo kuyenza ukuthi kwakhe ithemba lokuthi kukhona okwenziwayo. Kodwa singazange sikuhlaziyo kumbe sikucubungule kuhle ukuthi indawo lezi laba abangani basuspekthwa ukuthi bengabe labo igcikwane zindawo ezinjani lapho abahlala khona, ukuthi kambe uhulumeni waseZimbabwe, uhulumeni wakithi ungabe unakho ukuthi abantu laba ibagcine kuhle, njalo futhi nqabe khona abacatshangelwayo baphephe bengatheleli abanye leli gcikwane. Yikho esinelalwazi lapho.
Ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumende we-South Africa ukuthi yazise abantu ngaleli gcikwane njalo yenqabele ukumemetheka kwayo?
Ukhanya uhulumeni we-South Africa usebenza kakhulu ukuthi azise abantu, ngoba kukhanya izikhathi eziningi kumbe 30 minutes kumbe hourly kuba khona ama-reports abakhona ukuthi uhulumeni wenza. Siyambona umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Mkhize elokhu ekhulumisana lomhlaba esazisa umhlaba ukuthi kwele South Africa kuhamba njani. Siyakwazi futhi ukuthi zikhona izalwane ze-South Africa ezikhona le-China owakuthiwa indiza yabo kumele ibuye, bafike ngapha bese behlaliswa okwamasonto amathathu endaweni lapho esihlakeleyo lapho abazagcinwa khona. Esekuzwileyo ngaye umphathi ntambo yokuthi labo bantu kakusho ukuthi banalo igcikwane, kodwa babe futhi babakhangele okuseduzane. Esingakuzwa kuhle kumbe ukuthi yini kakufikanga, bekithi ngapha kakufikanga ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingabe ziwele China zona kule ndlela bani enziwayo ukuthi nxa kuzine kungenzeka zibuye ekhaya zibuya njani, njalo futhi ukuthi nxa zifika nazo zihlaliswe endaweni lapho ziqale zihlolwe khona ukuthi kazilalo leli gcikwane, zingavunyelwa ukuthi ziye emakhaya abo.